Intele zima ilizwe Zimbabwe government lephalamende eZimbabwe kuluhlazi kubantu beZimbabwe. Abantu abaningi bayamangala ukuthi kambe i-nomination court yayisenza umsebenzi oyizeleni yini. Yikho-ke abantu beZimbabwe bazidekile ngoba ibandla le-NDCA yilo elavotelwa ngumzulu weZimbabwe. Namhlanje sokukhuphe lezanupf baqonde ukubhidliza ibandla labantu. Yikho-ke thina sesibuyele ebantwini njengoba inhlanzi zihlale emanzini, sesizakuya kuzwa ebantwini ukuthi siye senzeni. Kodwa kumhlophe abantu abaningi batshela ukuthi vele lenzani ephalamende njengoba vele sebediliza thina asoze sithathe amandla sizengezekethini sesibuyele ebantwini. Sasitshele okokwenza ngoba sibona ukuthi ama-elections ka-2018 lize ngoba angena emthethweni banominethwa i-nomination court uma besithi amalunga e-NDCA ethungamela ngu-Advocate Chamisa kangakakhuphe kutshengisa ukuthi ama-election ka-2018 wonke yizeleze.
Manje ebantwini lizahamba njani njalo likhangelela ukuthi impendulo ebantwini izavela nini?
Sizakutrakthazi ilizwe lonke. Akuthatha amalanga ababili amakhaya kuzabe sesivele ebantwini ngoba kunje izithunywa zethu sezigcwele ebantwini sizibekuzisisa ukuthi senzeni ngoba thina nama-MPs nama-councillors bakhethwa yibo abantu.